sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo ezigqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC, kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe, loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka siloke sisekela, ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu balihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo uPeter M. Ndlovu useLantry ngokokuhlala eMangwe District. Yabo
injani basakazi bakaStudio 7? Hayi, ngithabani le Gwanda ngidingumna wami angicina ngo-2010. Izwi lakhe nguRomeo Nkomo, angicina ehlala ePlumtree. Uma ekhona amaziyo ngicela engiwathaphe kunumba ezithi 0784404652.
Zambonani bantu bakithi, ninjani ngezindawo ngezindawo? Kodwa-ke eqinisweni bantu bakithi, lapho abantu kumele beqine la, akula muntu ongawuboniyo umthetho kamnankaka ukuthi udonsela kuphi. Ilizwe manje ulidonsa konke le mpane zayo, livele liphelile ilizwe lini. Iqiniso bantu bakithi, singavumini ukusetshenziswa iZANU-PF. iZANU-PF babulela ilizwe, iZANU-PF itshontsha ilizwe, iZANU-PF ibulala abantu, iZANU-PF ithumba abantu, bayatshontsha. Abantu bengabavumeli iZANU-PF isenza lento, ngangcono ilizwe liqunywe, abantu besindebeleni omunye ebengale, amashoni abengale, amandebele ebengabo. Ngoba kusizani i-corruption yonke eyenzakalayo esindebeleni, abantu bayahlukunyezwa, abantu bathathelwa imisebenzi, yonke into embi. And after that akula sizwe abalutholayo. Khuluma kanje loba ungafika koBulawayo, imigwaqo yonke ifile ekhaya lapha. Kithe manje bento wesisibi samarobot. Kodwa uma kungathiwa ukuthi ilizwe li-right, uma uthi uyabheka kukhulunywa ngeHarare ngapha. Kodwa koBulawayo, eMlamtri, yonke nje indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni, kuba sengathi vela kula bantu abaphila khona. Sebeze abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo ngendlela yokuthi kabanazwa, abantu kabanakekeli. Kungangcono ilizwe liqunywe, abantu bakithi sebehlupheke sekwanele. Ngoba uma uNdebele ufundile, ufundanga kuyafanana. Ulesithupha kawula sithupha kuyafanana, ulamadigrii kawula digrii kuyafanana. Kwazi ukuthi vela uzawungena eklasini, kodwa ubona umnyanga kwangupresidenti akala ngisho nesithupha sika-Grade 7, iripoti ka-Grade 7 kalayo.
Bantu bakaStudio 7, mina ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Ngibingelela bonke abangithandayo, bakhona abangizondayo, bakhona abangithandayo, ngiyakwazi. Hhayi, siyezwa sibili, siyezwa izikhalazo zabantu, abantu abakhala ngazo sokuyilanga yamaholiday ka-April. Abantu siwa ngabacibancengisa, siwa lokhu sivulele siyebona abantwana, siwa nase sile minyaka, siyazi ukuthi sesile minyaka emingaki, sesaze sifike sikhohlwe ngabantwana ekhaya. Ngiyacela nje uhulumende ngala uyangenela abantu, siwa lathi lapha eBotswana abantu sicela ukuthi lathi sihambe ekhaya mosiholiday, iholiday nale, hhayi khona indaba zemali, indaba zemali angeke sizigwane emabhodi. Hhayi, angeke sizigwanise indaba zemali, straightaway abantu angeke bakhone lokho. Umuntu lathi ekhangelele ibhajeti yakhe ebantwaneni bakhe, ekhangelele ukuthi ngapho ubizelenye imali, ngale zibapho ubizelenye imali. Hhayi, le nto ayingathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholiday. So besicela ukuthi nga uhulumende bayabambana sibili, into lingabi khona lezi mali lezi. Hhayi, siyacela sinjalo, siyancema ukuthi hhayi uhulumende makabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyacithwa lezi. Kalani manithestiwe, nithestiwe ukuthi angila COVID imali engekho. Nithestiwe njalo senisize ekhaya ngapha eZimbabwe, nithestiwe senisize eBotswana, kumele nithestiwe nga. Hhayi, kungatholakala ngine-COVID kumele mvaleni, kodwa ungatholakala ngela corona fanele ndivele phambili. Siyacela sibili, ngoba hhayi lokhu angake abantu bakukwanisa. Abantu basebeyagcina sebeganga sebeseku, hhayi kungekho emthethweni. Siyabona, sicela njalo ukuthi yethu madoda, izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyaphephisa, hhayi kufuna ukuthisa kuphela ilanga, sesifile ngelanga.
Njani babo Studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe? Mina ngu-Ferdinand Sibanda, ndaphana esibula eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu umbuso emathibele lendi lemashona lendi ngike ngahamba siya kuma passport eHarare ngathola ukuthi ema officeini kukhulunywa isiyona eHarare amandebela wakho ngapha emathibele lendi mawusiyamangala icala epolice camp ophethiwe umshona mawudlule border ophethiwe umshona yonke indawo emathibeleni kuphethe amashona ilizwe libi imigwaqo kuselanto engaba right manje sizahlupheka ukuze kube nini makulungisiswa ama birth certificate uzama ukuthi uthathe abantwana iba birth certificate isilungu yabe ingasazi oyabe phethe ukuthi ngikhulumela sisisane ngoba yena ngumshona ngiphuma sengumuntu ongani kwehlule ngobufakazi ngasakwazi ukuthi ngiyenzeni kunzima kakhulu plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi amapentsheni asila so imali yakhona zimpupho akusebenzi leli lizwe liyalungiswa nini
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.